Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umuyi umnumzana Simon Khayamoyo uyabekwa namuhla emathuneni ye National Heroes Acre eHarare. Abanye sebesesabela ukuthi sokuzaba lobunzima ngokuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe uvela kulabo ababe kumandla lezabu.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizabu kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezalo jongwe.
Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo.
Ngingazake ngithi mina hhayi ube ngadlanga, kuyakhanya ngelinye ilizwe sibulukuthi hhayi lapha indoda hhayi ibizifele nje ampondwana.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange ithi isivumelanile inkampani yewange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asetshise abantu edolobheni lewange.
Umntwana lwana owatshayo bathi waye losisi wakhe bedinga inkleyi wasesitsho umntwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Abanye sebesesabela ukuthi sokuza kuba nzima ukuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe ovela kulabo ababe kubandla lezabu. UKhayamoyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Aaron Nebera utshele intatheli zendaba izolo ukuthi isigaba seMathebeleland South leseMathebeleland North ziphiwe amabhasi amathathu azahamba esuka ezigabeni lezi esiya eHarare. UNebera uthi lanxa kulabantu abaningi kakhulu abafisa ukuyavalelisa umuyi, bazavumela abalihlekana elincane njengalokhu okulawulwa iziqondiso ze-COVID-19. Ngesizwe imbiko kamnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizaphu kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezanu jongwe sokubunjwa izanu PF. Ebeyindoda emadodeni, siyazi ubana nguye obephethe iofisi Information and Publicity kuzanu PF, uPolitics Bureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe, siyazi bana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi, yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana thathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo kwaba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawela amaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle, siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, mntwana wenhlabathi, mwana wevu, siyabonga.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. Imbo imibono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabona kude utshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo emfanekisweni lo. Kulamadoda amabili aphahle uMnangagwa abesehamba laye embambe izandla zombili okokumncedisa ukuthi engawi phansi. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kumbiko umnumzana Nick Mangwana ulandule ukuthi uMnangagwa ubedakiwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, imboni ngachiyana sibili. Kade ngiqale ngithi mina hayi, lami ngiyibona ikhanya nje njengomuntu ozidlele amabele wedlulisa weqa amalawulo waseziqhubela nje imbuzi. Umbono wami sibili, amanxa ngiyikhangela ngingazake ngithi mina hayi, ubengadlanga. Kuyakhanya ngelinye ilizwe sibili ukuthi hayi, lapha indoda hayi ibizidlele nje amponjwana. Kodwa ngibuye ngithi mina kwesinye isikhathi laba bantu abathenjwa bayenza engathi bayilokhu bengayisikho khona lokhu abayikho khona. Okunye nje ukuba bekungumcimbi ozama ukuqoqa izimali zalabo okuthiwa bangayafunda e-university yaseZambia. Engxenye nje layo besenza ukuthiwa yidrama esenzela ukuthi imali ziphume abantu bajabule, kube esenza engathi udle kakhulu. Engxenye esenzela bona labo bantu ukuthi kabadle, bathi nxa sebedle kakhulu babe sebezikhwathaza ezikhwameni lapha imali ithululeke yonke, njengoba sizokuthiwa isikhava lesiyana sithenga 25,000 USA. The tie ngabona iyona dadi linga ehlombe lakhe ithenga 10,000. Kukabi ube ngabe vele ezidlela ecitshile ngabona ilutho, kumbe nje ubesenza ukuthi abantu bambone lokuthi ayimbonani seeking attention ngesilungu. Yikho engakutsho kodwa ngiyokwazi kwethu hayi, mna mphoze ngihambe lokokuqala ukuthi hayi, indoda ibizidlela.
Ukhona kodwa ukuthi umuntu azidlela amabele kukhona yini kubi? Lanxa kuyikuthi ngumongameli welizwe kumele aziphathe njani? Njalo le Bhayibheli lithini lona ngabakhokheli lokudla amabele lokhu?
Hayi, ukudla bazidlela abadlayo, kodwa ke njengakho konke ukudla anti kumele kube lesilinganiso lokuthi ungubani, ungaphi, wenzani, ukhangelwe ngobani. Hayi, bazidlela sibili abantu, kodwa njengoba ngisitsho kumele kube lesilinganiso sokuthi ulobani, wenzani, ukhangelwe ngobani. Nxa asithi umuntu azidlela amabele esekamelweni lakhe esendlini yakhe adla azidlulise kwenzakala okwenzakalayo kuye engabonwa muntu, angibona ukuthi kungaba lo mlando lapho. Kodwa nxa ususidla amabele ungumphathi, umongameli welizwe wecisa amalawulo, lesithunzi sakho siyedla, ngoba abantu sebezacabanga ukuthi lanxa ungadakwanga okukhuluma mayo kwezinye isikhathi bakhumbula konke bathi hayi, lo vele kamali inhlala yenza inkulumo yakhe le yomuntu odakiweyo. Ngiyabona ke iBhayibheli liyasifundisa ngakho ukudla kakhulu amabele lokhu kudakwa. Lona kalitsho ukuthi abantu bangaze banathe laba banathayo, kodwa yatsho ukuthi abantu banathe kube lesilinganiso. Kule ndaba eBhayibhelini eyamadodakazi ngabona kalothi ababona uyise edakiwe base bemgangela kuthi laye agange. iBhayibheli kutsho ukuthi liyakwala khona ukuthi udla amabele wedlulisa amalawulo uze ungene enkingeni ezilihlazo eziyangisayo, ukuthi nxa usudla amabele lengqondo ucina usidla lengqondo kungabe kusakhanya ukuthi wenzani. iBhayibheli liyatsho ukuthi abaphuza kabaphuze kube lesilinganiso labaphuzayo, kodwa-ke ungaphuza wedlulise kuza kwenzakala khona lokhu okwenzakala umadodakazi kalothi acine efisa ukubana alale loyise wabo okulihlazo, okuyisono, okuyinhlekisa, okuyisinengiso, okuyisiqalekiso. Abakhokheli abaphambili nxa bephuza, ma benatha, abanatha olesilinganiso. Nxa bebomele kakhulu, abazivalele ezindlini zabo, singababoni thina njengomphakathi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inhlanganiso ezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asechise abantu abedlula lapho okwakulahlwa khona amalahle. Kubikwa kulabantu abachayo wesabekayo ngemva kokunyathela indawo lapho okwakulahlelwa khona amalahle imigodi yeColliery isasebenza kulezo ndawo. Isehlakalo esisanda kwenzakala ngesejaha eleminyaka ethoba minwe mbili wachayo inyawo zombili okwesabekayo lapho aze anyathele okwakulamalahla achisayo phansi kodwa phezulu engakhanyi ukuthi ayingozi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange uMnumzana Fidelis Chima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njenge-Greater Wange Residence Trust saba lomhlangano leWange Colliery Company. Umhlangano nalawo iWange Colliery yasitshela ukuthi sebathenga i-drone eyabe-detecta ukuthi ama-underground fire abengaphi. Bona bathi abantu abaningi abatshona besitsha babetshontsha, abanye babedinga maybe i-clay. Abafazi bathanda iclay, so kuthiwa babedinga iclay. Umntwana lwana owatshayo bathi waye losisi wakhe bedinga iclay, wasesitsho umntwana. But thina njenge-Greater Wange Residence Trust we still insist ukuthi hayi lokho siyakubona, but sifuna ukuthi kube lama barricades, sifuna ukuthi kube lama ama fire warning signs ukuthi indawo leyi kuyabe kulomlilo obhebhayo. Sasesivumelana leColliery ukuthi siyenze ama awareness meetings, savumelana leColliery ukuthi siyenze othwa yi all stakeholders meeting kulenhlanganiso ezidila ngezinto eze environment like o Zimbabwe Environmental Lawyers Association, lamanye ama organizations alama experts kuma issues of ama underground fires. So going forward I think you be seeing i-Greater Wange Residence Trust, Colliery, lamanye ama organizations which are independent, very serious ngwe environment, pushing ukuthi mitigate indaba yama yabantwana ukuthi bengathi
zona izakhamizi zeWange ukuze zicine zisenza khona lokho okugcina kungenisa abantwana engozini kuyabo kuhambe njani kahle kahle
indaba yamanzi. According to e-Colliery, through public relations manager, siwu meeting yona leyo, yena uthi iWange Colliery i under reconstruction, meaning uthi iWange Colliery inezikwerede eziningi. So abakwenzayo ngathese yiku-prioritize ezinye izinto, and then ezinye izinto like even issue amanzi yona water infrastructure into yokuthi wakathesi kuyabahlupha ukuthi begijime lakho, even lokuthi ube lama inbuilt toilet kuyabahlupha wakathesi because they are facing ama financial constraints. But as an organization as Greater Wange Residence Trust, thina we believe ukuthi amanzi is a constitutional right. We believe as I Greater Wange Residence Trust ukuthi iColliery also make sure ukuthi they prioritize amanzi. Umuntu cannot do without water. Water is life sectional. Wange Colliery Company is not doing enough in terms of investing in water infrastructure. Most of the residents that falls under Wange Colliery Company, they use public toilets, they use public bathrooms. An average of 50 families, meaning that close to 300 people, they use these public toilets and public, you know, bathrooms. And per day, water, they actually access water for less than 3 hours. The flushing system, they're actually dysfunctional. That forces people to actually go into the bush to relieve themselves, posing themselves to underground fire. And as an institution was saying, Wange should prioritize, you know, investing in water. Of course, they are defense was that Wange Colliery is under reconstruction, meaning that it's facing some financial constraints. But water is life, and right to water is actually guaranteed in the and therefore Wange Colliery should make sure that they actually, you know, prioritize investing in water infrastructure. We managed to engage Wange Colliery Company. It was represented by their public relations officer, their Cefit health environmental officer, and during that meeting, Wange Colliery actually said that they have bought a drone that will be detecting underground fires. But as an institution, we are saying that they need to put barricades, they need to engage communities frequently, they have to intensify public awareness meetings, which they claim that they're actually carrying out. We need an all-stakeholders meeting where I'm a public toilets, I'm a public bathrooms, and I'm a public bathrooms la abel amanzi for less than 3 hours a day, and I'm a flushing system a corner. I feel because of that we are to force abantu ukuthi bayiganyeni.
Umnumzana Fidelis Chima isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le eWange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com libika ukuba kulamajaha amathathu awetheswa amacala ambalwa awokudlengula, ukungena endlini okungekho emthethweni nokuthathela abantu imali. Babikwa bephume ngodlakela esitokisini semzilikazi kobulawayo. Abathathu laba badabuka edolobheni leGweru, kodwa babikwa bebesenza ubugebengu kobulawayo. Iphephandaba leHerald lithi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna namuhla lakusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uzulu wamazwe ambalwa awezwekazi le-Europe ungene esitaladeni izolo etshengisela ngokufakwa kweziqondiso ze-COVID-19 kulandela ukucansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus emazweni la. Ohulumende bamazwe la babikwa besithi bazafaka imigoqo ikakhulu kulabo abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Iziphathamandla zakwele Israel zithi kunomndoda wesiPalestina odutshulwe wafa ngamapholisa ngemva kokuba edubule walimaza abantu abane. Iziphathamandla zakwele Israel zithi undoda lo ubesaziwa ukuthi ngwenhlanganiso yeHamas. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi msalibonani sebalaleli labasakazi kanti lonke endithanda elihloniphekayo. Yabona, ngicela ukuyemphawulela kule nto enginanzelelayo. Umuntu ovele ebeseligwala ubonakala ngokwedusa ngalokhu la. Abantu laba bomba ngazwe bayezwa bonke amacembu wonke embone ngani kathi esalaleli ispidi sethu. Gaba-ke wenze so bekele thini inkulumo zethu, bekele zethu inkulumo. Ubona nje bezikhampenele bethembisa abakuthembisayo, bethembisa abakuthembisayo. Sibone ngo-2023 ukuthi kuyaphuma kusithina ama-results angikhona, ngoba kunjengokuthi bengalalela thina, kunjengokuthi ngithembise umfazi ngithi mina ungakhomba mina awusuzukuhambe ngebhasi, awusuzukuhambe ngenyawo, uzabuhamba ngefrema thina, ngisitshwe le bhasi kile ngithi lingekho. Anti abonti kakucaci kunokho. Izanu PF ile 41 years isithembiso zawo kazikagcwali zonke. Noma nyangizwe nje abanye abasekeli bayo abanjengabobabochuma labo livgawo libethi bona hayi iyazama, hhayi lalokhu lalokhu ama sanction. I sanction enkulu kambeshiwa yiphi sanction? Kuzobuzwe ukuthiwa hey kulobandlululo bandlululo kukhulu. Ubandlululo ngoleshoni amashoni abulala amandebele ngesikhathi sokugrounda uzange ukufeshoni. Unkomo yelabalandeli leHarare kona le kodwa azange abethi kwabulawa ngapha labo kodwa insa khona enye ivinga. Kubuye kathi singakhangela balungisa imigwaqo endaweni yabo khona ngale ngapha kulantweni. Kwabuye umgwaqo weplumpt wadlula eHarare. Kwabuye umgwaqo lona suka eBite uye eHarare. Ngapha lo suka eBite kefollow zero. Bakula lokhu kuthi hayi ukuplani ukuplani ungabheka ukuthi uya endaweni yamandebeni. So asilandaba lakho thina ke kathi sisibongela nje ukuthi umfoka umqabuko la ungenile. Nqa injenile ngakuthiwa bengaqinisa lo mqondisi lakho ukuthi sizuze nje ukuthi isihlalo eParliament abantu abasimelayo lapha na kuphela indawo yethu ukuthi singakuwina ubupresident kuyintando kaNkuluNkulu kodwa ke esikufisa ukuthi sizuze lati abantu abasimelayo esihlalo khona ngale eParliament. Ngiyabonga.
Angibingelela ngibingelele basakazi abahle ngegama lami ngingumoya Stanley Selwaku. Hey ngizwa ubuhlungu obuphindiweyo kakhulu ngikwazi ukuthi into leyi ingalungisiswa njani. Ngibona abafana laba bakulawa ngezitina ngithawuse eBorokwane eSouth Africa. Hey kuzisa ubuhlungu kakhulu nqama Africans ebulala nangaleyana ndlela leyana abantu labanabayekelwa nje nguhulumeni waseSouth Africa bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo. Ah kubuhlungu kakhulu sekuyazinyize ngicabanga ukuthi impilo liviri abantu abanakumelanga kumele bezinto ngamakhwapha bebekwazi ukuthi singama-South Africans sonke singabantu abamsulu sonke akutshintshi lutho konke khona ngoba kasibo uNkulunkulu bona bazahamba ezulwini ngamaphiko yini maphapha. Ah ngizobuhlungu shem ngiyabonga abasakazi abahle ngiyabonga ngicela nimbalele i-audio lami leli ngiyafisa bengifisa ukuthi ama-South African bakuzwe.
Yes ngiyabingelela kubasakazi nakubalali okwangiqoba indaba yakithi izisobuhlungu kakhulu indaba yasemathebelele kube kusidanise futhi ukuthi uzathola kulabantu basesizweni samathebeleleni abazakhuluma ngendlela yokuthi abantu basemathebeleleni bale-tribal izibuze ukuthi ngiphi. Ngibuye mphendule lo umlaleli kade Paula nti siyekele ukuzondana. Ukuzondana angeke kuze kuphele ngoba i-government yiyo eyahlanyela inzondano bantu yibo abaqala ukubandlulula abantu nhlobo. So okuyintolokwana kuvele kusebantwini awungeke kuze kuphele njalo le government yona le esibusayo iyabonisa ukuthi ayifuni ukuguquka kulokhu eyakutshalayo from the start isasemelapho. So wena ma ufuna ukuthi wena uhlangane neminye imihlobo engavuniyo ukuhlanganyela njani bona kuyibo abakwenzayo wena ukuhlanganyela njani ukulungisa njani. Ma ngithanda ukukhangela khona lapha eMzansi ngokusebenza ungathanda ukukhangela lapha abelungu abantu abamnyama yibona abaposta abelungu kubanje usebenza ndawonye kodwa abelungu iqembu elizimele lodwa vele abakufuni lokho ababona abelungu ukuthi bahlehlele ngomama when comes to ukuthi kakube into eyi-one isizwe kasibe into eyi-one abelungu bahlehlele kuyafana la khona lokhona kwa thina yithi sizaloka siforce ukuthi bona sizisondeze kulabana abantu labana abantu abasidingi lathi asibadingi. So bona okwabo bafuna ama-resources and sebawaqedile ama-resources wethu sebawaqedile akho resources esisebenzelayo nalapha esigabeni sakithi kule zinto ezinjengabo campfire bonga ukuthi nazi sisebenzela izigaba ithimba ngali ancedisa ezigabeni kodwa akula nto encedisa ngakho. So into enjalo wena uyakuthi khona wena uzayilungisa kanje ngaliphi ekubeni wena umuntu obusayo kuwuyo oyenza lokho ubandlulela abantu ngihlobo. So wena ngeke uzuze ukugwana. So mina ngithi phambili khona umqondisi makube wuye oza sikhipha kuleli bit sikhathele sikhathele and then ma kuwukuthi konana abantu bathi lizwe angeke ze linqunywa izwe liyanqunywa amazwe afana laboSwazini oliSwati oSouth Sudan nabo baqunywa phakathi Iran nabo Iraq baqunywa phakathi. So lolalele lakithi lona kade ehlulayo labana abantu mana sibathi vele angeke kuze kuzwane angeke kuze kuzwane kuyafostwa nje lokho angeke kuze kuzwane yabona okunye izaphu iraki kodwa ke okwamanje ungazathi izaphazamisa i-MRP. MRP beyikhontesta kahle kakhulu manje ukuvumbuka izaphu kanti kubeni beyingaphi olalongo sikhathi esingaka yathi ifake abantu edakeni yahamba yahamba izovumbuka manje umqondisi ngoba nangu namqondisi engumuntu osefuna ukulwela isizwe sakithi. Izaphu ke manje sicela ubana izaphu kayikhulumzane eMRP kutholakala isolution ukuthi ilungiseka kanjani into ngezaphu le eMRP ngoba lapho sokuzadala iconfusion ukuyodala iconfusion ngoba isizwe siyi-1 so mazokudabukana phakathi kanje yabona ukuba sokuba leconfusion ukuthi abantu bazadideka manje ukuthi bayengabaye so MRP nezaphu hlalani phansi etafuleni lilungise lento le sibona ukuthi ma kusiyafika i-2023 ukuthi kume kanjani abantu bangabe ne-confusion. Ngiyabonga bangiqoqhelelwe ithemba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uZulu welemelika uya kukhefu elikhangelelwa ngabaningi iminyaka yonke kulawo wonke amakhefu ngolwesine ele-Thanksgiving ekhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ukukhwela kwentengo lokhu kufaka umongameli Joe Biden kusimo esibi ngoba abanye sebesithi uyehluleka ukubusa. Kodwa yena uhulumende kaBiden uthi imizamo yakhe ikakhulu ukusayinwa komthetho wokwakha kuzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angivumelani lalabo abathi umongameli uBiden uyehluleka ekulungiseleni umnotho welizwe. Sizakhumbula ukuthi vele umnotho ungake uhambe phansi uyathatha isikhathi eside ukuthi njalo usuku umqakana. Njalo izitshengiselo eziningi zisibonisa ukuthi hayi siyaphakama siyaphezulu. Yebo intengo zikhwelile njalo lamandla emali abantu ukuthi lokhu yi-inflation ngani hayi amandla sewile mbijana. Kodwa vele kuba njalo uma uvuselela umnotho kuyamele ufake enye imali yande emkambo. Kungenzakala lokho into zijayele ukuzanele ukuqakama intengo njalo ukuthi ngemva kwesikhathi usuyaqalisa ke ukuyehlisa inani lemali esemkambo izinto lazo sezisima ukukhwela. So yikho kusebenza vele kwale into abathi inflation esikhathini esiningi ibangela kuyazi sokule mali eningi esifakwa emkambo. Okuqakathekileyo ukuthi imali leyo ingafakwa isetshenziswe. Ingasetshenziswa ke yena leyo mali into seziyaqala ukuthuthuka.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwele Melika siyabona ukubana umongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho welizwe leMelika?
Ngombono wami lokho yikwenza kuhle ukuthi sikuphiwe imali yokuthi kwakhiwe izinto, kwakhiwe amabholoho, kwakhiwe imigwaqo. Ngoba lokho kuzayenza ukuthi impilo ibe ngconywana ebantwini. Mina ngimigwaqo khonapha okunzima ukuchayela kiyo khonapha eMelika ngaleso sikhathi egcwele amagodigodi. Ikanti njalo lamanye amabholoho asegugile asengabangela ingozi. Kumnyaka ophelileyo abasakhumbula kulelinye ibholorho eladilikayo endaweni yeFlorida lalimaza abantu labulala labanye. So kuqakathekile khonokho ukuthi kusisize.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umoyi umnumzana Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Eka. Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Mnangagwa ubedle amabele ukudlulise amalawulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo unguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.